Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba. Welamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 22 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele gcikwane le coronavirus eZimbabwe selingamakhulu phose amahlanu 489 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9 million.
Kube lokunzima kakhulu kwaba lomkhuhlane sibili esingazange sizwisise ukubana wahamba njani. Okubangele ukubana kububhubhe abantu ngibona the sebefika 12 ababhubhileyo.
Sokulabanye njalo abathathu asebebulewe isihudo siqhamuke kobulawayo njalo kulabedlula inkulungwane ababikwa bephethwe isihudo lesi esinakanelwa ukuba sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Sidukubojwa kwamatitshala ebetshengisela ngendaba yomholo wama-United States dollars emaswingo kutshengisela ukuthi uhulumende kampresident Mnangagwa akanaki ngempila kahle yamatitshala labasebenzi abasebenzela uhulumende.
Ababalisi bemaphandleni abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union i-ATUS lamhlanje batshengisele emzini wemcheke emaswingo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani lasebetholakale belegcikwane le coronavirus elizweni selingamakhulu phose amahlanu 489. Abasinde kulesi sifo bangamachumi edlula ayisithupha i-64 sabulala abayisithupha. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa lakwamanye amazwe. Asebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha 62,812. Emhlabeni jikelele abalegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9,080,795 kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 471,306. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 4,863,103. Kubikwa abehlanganiso ye-worldometer emazweni azwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 306,507 labulala inkulungwane ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,115. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 146,212 kutsho abenhlanganiso ye-African Union.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sokulabanye njalo abathathu asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo njalo kulabedlula inkulungwane ababikwa bephethwe isihudo lesi esinakanelwa ukuba sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Iningi labantu laba ngabaselokijini leluveve. Izakhamizi zithi uhulumende kumele angenele kulolu daba afake idolobho lakobulawa esimeni sengozi kumbe i-state of emergency. Omela lesi sigaba edalele parliamente unkosikazi Stella Ndlovu uthi sebeke bethula lolu daba edalele parliamente. Kodwa lokhu kungacaci ukuthi uhulumende uzangenela nini. Sixoxe lokansela weluveve unkosikazi Febi Msipha ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kube lokunzima kakhulu kwaba lomkhuhlane sibili esingazange sizwisise ukubana wahamba njani. Okubangele ukubana kububhubhe abantu ngibona the sebefika 12 ababhubhileyo. Hayi kathesi ingani kuba ngcono ngoba kathesi ngikona ngisanda kufika ngivela bodwa ngibakhangela abagulayo ngiqalise izolo ema-Tyscopa ngaye emafakela ngingena dojudo abanye ngani bayasinda njalo abanye ngani ezibhedlela basempilo omunye umntwana ngidlule khona ku-624 laphana use-UBH kodwa hhayi ngani laba abagulayo ngani bayaphepha kancane.
Sebabanengi okunganani abantu abahanjiswe esibhedlela ngenxa yesihudo esibangelwa ngamanzi wonala?
Abahambile esibhedlela ngibala ukuthi 1000 abahambile esibhedlela ngingazi njalo ngibona elinyana lokhe lingabe lokhe likhwela kodwa inamba kade silayo yi-1000 ngiba abahambile esibhedlela bebeselatshwa sibili ekliniki lempilo le-UBH.
Yena umanisipala uthini ngodaba lolu? Selike lakhulumisana laye na ukuthi azame ukulungisisa udaba lolu?
Yey. Umanisipala jala uzamile laye ngoba kathi sikunje ngikhuluma kunje so bayangena abe health worker, bayangena door to door bencedisa benika abantu amaphilisi abangakwanisi ukuya eklinika njalo eklinika abantu bayelatshwa mahara bengabhadali. Ukukhulumisana kwethu sikhulumisane sibili njengomanisiparati sabonisana ukubana abantu abalazimali ubana beyibhadala emakliniki labo kathesi bazama ukuthi belungisise bedinge ukubana kathi okuyimbangela okwenze songkuyini. Ngithemba lami nginje ngingukhansela lezakhamizi balindele ukuzwa ukubana kathi okubange khona ugongwini mbone nganaye bazayithola information ama-results azaphuma kathesi ukubana bezwe ukubana kathi kuhambe njani okuyikho kwenze kwathatha eminye imiphefumulo yabanye abantu bethu esibathandayo abanye bagula njalo.
Unkosikazi Phebe Msipha ngukhansila weluveve ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ababalisi bemaphandleni abenhlanganiso yamagamete Rural Teachers Union i-ATUS lamhlanje batshengisele emzini wemtsheke emaswingo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo besithi uhulumende kumele alikhuphule ukuze baliphiwe ngedola lemelika. Kwagcina kwabotshwa oyedwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso emela izisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ikhuthaze ukuba zonke izisebenzi zeZimbabwe kumele zitshengisele zikhonona ngeholo elingene lilutho phansi kwesimo somnotho esesiwonakele elizweni. Uhulumende wazise ngeviki ephele ukuba uza kupha izisebenzi amadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75 emizameni yokuzikhuthaza ukuba ziqhubeke zisiya emsebenzini ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa abamela izisebenzi bathi limali kayeneli okwenza amalunga we-ATUS angene ezitaladeni namhlanje. Umgcinisihlalo we-ATUS esiqhintini semaswingo umnumzana Tapera Chiwawa uthe bafuna iholo likhuphulwe ngoba balitholayo lingaseneli lutho.
Ezimaswingo went to Maswingo District Education Office to voice our discontent.
Njengababalisi bemaswingo sihambe emaofisini awemaswingo ukuya kutsho izikhalazo zethu ngendlela uhulumende aphethe ngayo ababalisi lezisebenzi zakhe zonke. Sifuna ukuphiwa iholo elifika $520. Namhlanje senze umzekeliso wokungcwaba iholo lama bond notes.
Intengo yempahla elizweni iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla kuthi ezinye izitolo zamukela idola lemelika kodwa iningi lihola ama-RTGS. Bathe beqeda ukutshengisela ababalisi laba kuhle kwabotshwa oyedwa. Umkhokheli wale nhlanganiso umnumzana Obert Masaraure uthe kubotshwa unobhala ubona ngendaba zabesifazana kule nhlanganiso unkosikazi Sheila Chirisa Muru.
Ababalisi abedlula ikhulu bebekhona. Simangile ukuba uhulumende ubophe oyedwa wabo bona bebebaningi kangaka ulokhe esemapholiseni la namhlanje.
Ingcitshi ecubunga ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono usole kakhulu ukubotshwa esithi kulilungelo lezisebenzi ukuthi zitshengisele.
Sithi ukubotshwa kwamatitshala ebetshengisela ngendaba yomholo wama-United States dollars emaswingo kutshengisela ukuthi uhulumende kampresident Mnangagwa akanaki ngempila kahle yamatitshala labasebenzi abasebenzela uhulumende ngoba uyababopha nxa bengacela lokho oso uphume egcekeni ukuthi i-economy yonke isisebenzisa ama United States dollars ngakho ibondi isifile so sifuna ukuthi bekhutshwe entolongweni bengahanjiswe emthethwandaba ngoba vele idlilungile labo kube betshengisela
imizamo yokukhuluma lomphathi intambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube yehlule kodwa kumaviki edluleyo utele intatha lezindaba ukuba uhulumende kenelisi uholisa izisebenzi zakhe ngedola lemelika esithi imali azayinika izisebenzi kunyanga ezintathu ezilandelayo ngeyokuncedisa ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 umphathi intambo ezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele Studio 7 izolo ukuba lokhu besakhulumisana labenhlanganiso ezijeneyo zezisebenzi zikahulumende ngodaba lweholo ngimele Studio 7 ngisemaswingo ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abenhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eZimbabwe Chamber of Informal Association basungule uhlelo lokutholisa amalunga kanye labaswelayo emadolobheni lapho abasebenzela khona impahla yokuzivikela ekuthelelweni igcikwane le-COVID-19 e-personal protective equipment. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lwabezichiye lolu luza ngesikhathi uhulumende elokhe engakavumeli abakulolu hlangothi ukuthi basebenze ngokwaneleyo. Kusesatshelwa ukuba bengasoze benelisa ukulondoloza impila kahle yabo leyabathengi okungabangela ukuba i-COVID-19 iqhubeke isabalala lapho besebenzela khona. Iningi lazo kungezihlala ziminyene. Unkosikazi Mary Mayimbo okhokhela linhlanganiso eGwanda ulandisa kabanzi kuba kungani bekubone kufanele bathathe leli nyathelo njengenhlanganiso.
Yona njengecouncil isithe sihambile khona ngale siyitshela ngombono lowo lokuthi lathi sifuna ukuthi sibancedise njengecouncil. Icouncil ikhanye ithaba kakhulu ngombono nalowo ukuthi sina sibuya sizobadonethela izinto zenalezi ngoba la icouncil ibikhala ngokuthi ezisebenzisayo vele bezingasabuyi emsebenzini ngesizathu sokuthi abebengayinelisanga ukuthi bathole izinto njengama mask lama sanitizers nalawo.
Unkosikazi Mayimbo uthi bathethele linyathelo ngokunanzelela ukuba akula okukhuluma ngabakulolu hlangothi phezu kokunakekelwa kwabo edabeni lwe-COVID-19.
Uhulumende futhi oweZimbabwe nanzelela ukuthi vele abantu abamavenda vele kabananzeleli kabanaki ngoba vele kakhulumi la ngabo kodwa singakhangela ukuthi amavenda inalawa yiwo abantu aphethe iZimbabwe yonke bethengisa kathesi kakhulumi la ngabo abantu bahlezi ezindlini. So siyayibonga izithiye ngoba ikhumbulile yabanakekela abantu labo ukuthi kona ngcono ibancedise.
Kwagcizelelwa ngunkosikazi Lydia Maphosa okhokhela linhlanganiso ePlumtree.
Abantu bamisiwe ukusebenza ngenxa yokuthi kukhangelela ukuthi thina ama-informal workers singenza kumemetheke igciwane. Kungakho sibone kufanele ukuthi njengenhlanganiso ama-members athole lezi zinto ukwenzela ukuthi ababe sebeqalisile ukusebenza basebenze ngendlela evumelekileyo belakho okufunwa nguhulumende.
Uqhubeka elandisa ngokuthi bazasiza kanjani omunisipala unkosikazi Maphosa
ukuze bavumele umuntu ukuthi aye emsebenzini izinto abakade bevele bekhangelela ukuthi abe lazo. Kungakho ke nxa sokuse abantu sebelakho lokho kungaba kuhle ukuthi nxa sokuvunyela ukuthi abantu basebenze ikakhulu ama vendors abathengisayo ukudla oma vegetables landline kukubathokozisile ukuthi abantu laba bazathi ekuthengiseni kwabo bebe beleqiniso lokuthi bavikelekile.
Umkhokheli wezichiye eMarondera unkosikazi Lois Gwangwara laye upha umbono wakhe phezu kwalolu hlelo.
Sibone kukuhle ukuthi sibeke isandla towards this COVID-19 pandemic program. So siyathunga ama mask thina sicabange ukuthi kulabanye abehlulekayo ukuthi bathole ama mask lawo bahamba bengela ama mask so sibone kulungile kithi ukuthi sithunge ama mask lawo siphe abantu abanjengalawo especially ama vulnerable ones
lolu hlelo abezichiye bathi baluqhuba emadolobheni amakhulu amancinyane kanye lemaphandleni ilizwe lonke lezi ngezigoqela eBait Bridge Plumtree Nkayi Lupane Cholocho Gwanda Gweru Kwekwe Ekadoma Chegutu, Norton, Caledonia, Chitungwiza, Eharare, Chiredzi, Ekokwe, Ekokwe North, Ejombe, Chipinge, Mutare, Chimanimani, Wange, Victoria Falls, Pinga, Lezinye. Nimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Live Talk lamhla kuhlelo sikhangela ukwenzakala elizweni okugoqela kumemetheka kwegcikwane le COVID-19 lokuxokozela kwezisebenzi ezikhalala ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule isihlobo alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane.
Owake waba ngumcebisi kaMongameli Donald Trump kwezomvikela umnumzana John Bolton wethule umbiko esola kakhulu owayengumqatshi wakhe ngaphambilini kokuphuma kwebhuku lakhe elesihloko esithi The Room Where It Happened. UBolton utshele abezindaba ukuba ukusebenza lo mongameli kwakunzima ngakho ke vele angeke amvotele kukhetho lwalonyaka. Kulabantu ababili abadutshulwe bafa kwalimala abalithumi lambili edolobheni leCharlotte esigabeni seNorth Carolina khonapha eMelika ngempela sonto. Lesi sehlakalo senzakale lapho abantu abakade bebuthene benanza ikhefu leJuneteenth lokugqitshwa kohlelo lobugqili kwelemelika lapho izigqili zonsundu zonke ezakhululwa khona. Abachayeli bezimota ezithwala uzulu kwele South Africa ezama minibus taxis esigabeni seGauteng baqale ukukhalala umsebenzi namhlanje besithi bafuna usekelo lwemali oluvela kuhulumende ngemva kokuphazamiseka umsebenzi wabo ngokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Lokhu kuchiye inkulungwane lenkulungwane zezihambi zisegcekeni ikakhulu izisebenzi. Sizigqiba ke ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hove.
Umkhuhlane wofuba ovame ukuthatha isikhathi eside ukwelatshwa ngamaphilisi usutholelwe indlela entsha yokwelapha phansi kwesikhathi esifitshane. Abezempilakahle bancome kakhulu le ndlela ngoba besithi abantu bayaphanga bahlolwe ukuba bangaba bele multi-drug resistant tuberculosis loba hachi. Umkhuhlane wofuba ovame ukuthatha isikhathi eside ukwelatshwa ngamaphilisi usutholelwe indlela entsha yokuwelapha phansi kwesikhathi esifitshane. Abezempilakahle bayincome kakhulu le ndlela ngoba besithi abantu bayaphanga bahlolwe ukuba bangaba bele multi-drug resistant tuberculosis loba hachi bahle baphange baqale ukwelatshwa ngokuqondileyo njalo ngesikhathi esifitshane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende usephumele indlela entsha yokwelapha umkhuhlane wofuba ovame ukuba nzima ukwelapha ngamaphilisi ugcina uthatha isikhathi eside ukuthi welapheke. Iningi lezigulane belingathakazeleli ukunatha amaphilisi okwelapha ufuba okwesikhathi eside. Unkosikazi Nozithelo Dlodlo ongumongikazi uchasisa ngomkhuhlane wofuba owe-TB.
Nasithi drug resistant TB sicho iTB engesalapheki ngamaphilisi ayivele selapha iTB ngakudala. Ukulatshwa kwakudala okwe drug resistant TB umuntu wayehlolwa ngemva kokuba eseke walatshwa ngamaphilisi lawo ayekhona ngaleso sikhathi okwenyanga eziyisithupha. Lawo maphilisi ayesithi nxa esehlulekile ukumelapha lowo muntu bebecina ke bethumeza isikhwehlela sakhe kuyahlolwa ukuze babone ukuthi okwenza ukuthi angelapheki kuyini. Kukhulu abantu laba bale drug resistant TB bebeselatshwa isikhathi eside okungafika khona umnyaka kumbe ibe iminyaka emibili.
Uyaqhubekela phambili unkosikazi Dlodlo echaza indlela entsha ukuba yona isebenza njani.
Sokukhangelwa umuntu munye ngamunye lokho esikuthi patient centered treatment ukuthi welapheka kanjani ngamaphilisi lawa sekhona. Njengoba indlela zangkhona sezizinengi kunjalo nje se okuningi sokuphiwa amaphilisi anathwayo. Indlela zokuhlaba abantu amajekiseni sebefuna ukuthi zehliswe kancane kancane zize zicine sezingaseku ukwenzela ukuthi abantu bathakazelele ukuqeda ikhosi yabo.
Umongikazi Dlodlo uchasisa njalo ngobuhle bendlela entsha le eyokwelapha umkhuhlane wofuba.
Umuntu uyaphangisa ukuhlola, uyaphangisa ukwelatshwa lokulandela abahlala laye ama-contacts kuba masinyani, ukumemetheka komkhuhlane kuyehliswa nxa kuyikuthi yonke into iyayenziwa ngesikhathi. Amajekiseni nxa lawo esemalutshwane ahlatshwa umuntu, izigulane ezabe zibanjelwe i-drug resistant TB sezizathakazelela ukuthi baqede ukwelatshwa umkhuhlane ungamemetheki.
Umnumzana Meluleki Moyo onguradiographer uchaza ukuba amaphaphu omuntu olomkhuhlane wofuba anjani.
I-X-ray nxa inormal amaphapho omuntu nxa wakhangele uyabona nje kule thunzi elimnyama, kodwa nxa umuntu esele TB amaphapho akhe aba lamachatha-chatha amhlophe.
Umnumzana Dalubuhle Mtungwa osebenza emigodini upha ubufakazi bokusila kumkhuhlane wofuba.
Nganathi amaphilisi wonke ababe wanathengi wanathengi loba nje kwayekuqalisa phansi ukuwanatha onke. Kwaba yinto enzima kakhulu okubuhlungu njalo ukuthi kanti kimi kwehlula njani abanye besila. Kodwa ngananzelela ukuthi ungalandela amaphilisi akhona wonke ngendlela yakhona uyasila sibili uphephele. Kuyabe kunzima ngaleso sikhathi nxa uwanatha ngoba amaphilisi akhona asiyonto elula. Amaphilisi e-TB avele yaqatha njalo kubuhlungu kube ngumuntu owanathayo isikhathi sonke. Kodwa ke nxa unganatha kuhle, udle kuhle njalo ulandelele konke abakucebisa khona ulakho ukuthi uphephele kuhle siyasila.
Udokotela Owen Mkurungi, umqondisi wohlangothi olubona ngezegcikwane lengculaza ele-HIV kanye lofuba kugatsha lwezempilakahle kuhulumende, uthi indlela entsha yokwelapha ufuba lwe-TB ikhanya ithembisa ukunceda ekwehliseni isikhathi izigulane eziza kwelatshwa ngaso. Uphinde wathi abasengozini enkulu yokuhlaselwa umkhuhlane lo ngabasebenza emigodini lalapho okulentuli khona, labahlala endaweni eziminyeneyo okungabethi khona umoya okunjengenkantolo, lalabo abalemkhuhlane eyehlisa amasotsha emzimba. Kodwa-ke uchaze ukuthi njengelizwe basesigabeni sokufundisa abezempilakahle ngendlela entsha ukuze iqale masinya. Ngimele iStudio 7 koBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930, 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Abaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni bakhala ngokuthi impilo yabo isilukhuni ngamandla ngesikhathi imngcele ilokhe ivaliwe noma nje ukudlula kwempahla kuvunyelwa. Abangena kwele Botswana bayahlolwa ukuthi baligcikane le-COVID-19 okwenza ukuthi bathathe insuku besemngceleni belinde impumela. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Iningi kwele Zimbabwe liphila ngokuthenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa besiyathengisa ekhaya. Kodwa ngesizathu sokuqhamuka komkhuhlane wecoronavirus iCOVID-19 abaphila ngalendlela sebethola impilo ilukhuni. Imngcele ilokhe ivaliwe phakathi kwamazwe amaningi emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, okutsho abanye abenelisi ukuphuma eZimbabwe besiyathenga iy'mpahla. Unkosikazi Soneni Dube ohlala eHaburon ekubhizinisi lokuthenga lokuthengisa uthi impilo isiguquke yabamunyu ngenxa ye-COVID-19.
We've been affected a lot uyathola ukuthi uma kuqala lo mkhuhlane we-COVID-19 akubanga lo muntu like ezilungiselele like ukuthi kungaba lento enjalo. Ubusuthola ukuthi some of us besile stock kade sikhosi siboda while we are waiting for payments. Ubusuthola ukuthi amaboda avalwa nje kungela warning just like that.
Umnumzana Rodwell Moyo yena kubhizimusi lokuthengisa imithi yenkomo kweBotswana uthi noma nje bevunyelwa ukungenisa impahla imithetho okumele beyilandele ilukhoni.
Yeah, uhlephe sihlalo thina ama exporters lapha ungena kweBotswana uyahlala 2 or 3 days bekutest ukuthi awula iCOVID-19. Ungaqeda ukuthestwa lapho sovunyelwa ukungena uye kwenza ke ibhizinisi lakho lisuka iborder labe li-escortwa ngamapholisa labe li-chief Francis Tam. But uhlupho lukhona isikhathi esisimayo eborder.
Uthi ngesikhathi besemngceleni bengakangeni kwele Botswana bagcina besebenzisa imali eningi okulimaza inzuzo okumele beyithole ngemva kokuthengisa.
Isikhathi siyalahleka esiningi le business iyalahleka ngesikhathi lokho umelele okuhluphayo futhi njalo ukuthi ngesikhathi ukhona lapho uyabususidla iprofit naleyo okhangela ukuyenza ngoba sokumele ukuthi ube umuntu lokudla kwakho kwanele especially eZimbabwe side ukudla kuyabe kungekho.
Umoyo uqhubeke esithi bephindela eZimbabwe bayavalelwa endaweni ezigcina abantu abavela phandle kwelizwe ama-isolation centers. Uthi kulovalo lokuthi bagcina bevalelwa nabantu abagulayo okwengeza amathuba okuthi bethole igciwane le-COVID-19. ELeBotswana lona lithi kuqakathekile ukuthi wonke umuntu ongena elizweni ahlolwe kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. IBotswana ilabantu abangaphansi kwekhulu ababanjwa belomkhuhlane we-COVID-19 kodwa iningi ngabatshayeli bamaloli bokuza asebabuyiselwa kubo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweLeBotswana.
Kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu eLiverpool selidinga imiklomelo emihlanu kuphela ukuba liphakamise isicoco seligi kweLengilandi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLiverpool libengutshikile obhanqa 0-0 leqembu leEverton okuyimpumela elitshili lemiklomelo ngamashumi ayithobaminambili lantathu. Lokhu kutsho ukuba iqembu leLiverpool selidinga imiklomelo emihlanu kwimidlalo eyithobaminambili ukuba liphakamise isicoco seligi. Intatheli izindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi imidlalo yayisafanela kuqala ingakamiswa ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Qala nje yebo amathimu ebetshengisa ukuthi kakabi yiwo sasiwajayela kodwa asokukhanya ukuthi kuyangaphi. Singakhanyela iqembu leLiverpool hayi kukhanya nje sokuseduze ukuthi lithathe inkezo. Kanti kodwa singakhanyela nje iligi yangikhona hayi ukuqala kwangikhona ye kuqalile kodwa akukavuta enxa mhlawumbe yikuthi kuyabe kungela abasekeli phakathi kwenkundla.
Emsileni wengalane ikhuba liyali lokhu litshona kuqembu le-Aston Villa lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo ngamajumi amabili lesithupha. Kugunyulwa amaqembu amathathu ekupheleni kwesizini okutsho ukuba iqembu le-Aston Villa kuzamele libophe ziqine ukuze lingabuyeli kusigaba se-championship lapho belidlala khona nyakenye. Leli qembu elidlalelwa ngumdlalo wakweleZimbabwe uMavelas Nakamba linqotshwe nge-2-1 nge-Chelsea ngemva kokuba kube yilo eliqale ukuhlohla. Iqembu leManchester City okuyilo elihlezi endaweni yesibili engalaneni lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lidlala namhla ntambama lele Burnley. Elizweni laseSpain iqembu leReal Madrid yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokuba lona linqobe eleReal Sociedad nge-2-1 ngensonto. Wanti eleBarcelona okuyilo ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yangempela viki libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leSevilla ngolwesihlanu. Zombili iReal Madrid leBarcelona zile miklomelo ngamashumi ayisithupha lanhlanu. Ngiyimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale belegcikwane leCOVID-19 elizweni selingamakhulu phose amahlanu 489 emhlabeni jikelele sebesedlula izigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9 million. Siludgiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30 lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.